Soko izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 14 kuZibandlela 2025 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje
sithi kubo umbuso ukuthi le nto beniyithenile laba smoke out niyenzile kuba ubuninzi bantu laba bantu baswelekile emgodini ukuthi abathunywanga bazingenele ayibalulekanga kodwa impilo yomntu iyahlangulwa xa ungumntu xa uyinkokheli.
Imdeni lesihlobo zabojekesha osokulezinyanga besemgodini wegolide eStilfontein kwele South Africa namuhla ziphoselana aqatha labaphathe intambo ababili bakahulumende walelo lizwe.
Kama figures that they want to the teachers, they are very low. Kwa many schools, like in Jocholo, we talk about the money, we talk about the extent, we talk about the school fees.
Izikolo zivuliwe lamuhla kulabantwana abaningi abangenelisanga ukufunda ngoba abazali babo bengabhadali imali yezifundo lezo. Iparlamente yeMelika namhla iqale ukuvivinya abantu abakhethwe ngumnumzana Donald Trump ukuba ngabaphathe intambo bakahulumende wakhe phambilini kokuqala kwakhe umsebenzi ngomvulo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo msakazo. Imdeni lezihlobo zabojekeja osokulezinyanga besemgodini wegolide eStilfontein kwele South Africa lamhla ziphoselane aqatha labaphathe intambo ababili bakahulumende ababezobona ukuhlengwa kwabojekeja laba. Imdeni yethesa uhulumende umlando wokwekela ukuhlenga kusese lesikhathi ojekeja abacatshangelwa ukuba balikhulu abafele emgodini lo okwenjiwa igolide. Uthuso Khumalo usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Lo yomsindo lengcwaba ngqoza evuke ngesikhathi umphathi ntambo ogatsha lwezemigodi umnumzana Gwede Mantashe kanye logatsha lwezamapholisa umnumzana Senzo Mchunu bezama ukukhulumisana lezimuli ebezilinde ukuhlengwa kwezihlobo zazo labangane. Ngemva kwemfanekiso ethulwe izolo ebitshengisa izidumbu ezifika ikhulu zabotshekesha asebefele kulo mgodi, imuli lezithi uhulumende nguye ubangele imfa yalaba bantu ngokwehluleka ukubahlenga kusaselesikhathi. Unkosazana Zinzi Tom olomfowabo olokhu ephansi emgodini uthi kwazisa ubuhlungu ukuthi uhulumende wekele abanye balabotshekesha baze bafa esala ukubahlenga kanti futhi bebencitshwa lokudla.
If yayisivile bangahambisi ilizwi lokuthi they are criminals, bakhumbule ukuthi egqibeleni before I'm a criminal njengomntu. Ngezingekho apha, even these thousands that have been spent, I don't think ngezizafikela kulizinga. Ngibe bakhuphile then bababambe.
Ukhokhela lezimuli kumaqhinga okuhlengwa kwabotshekesha laba umnumzana Johannes Qankasi uthe abalazo isikhathi sokukhulumisana labaphathi ntambo laba.
Kodwa sithi kubo umbuso ukuthi le nto beniyithenile laba smoke out niyenzile kuba ubuninzi bantu laba bantu baswelekile emgodini ukuthi abathunywanga bazingenele ayibalulekanga kodwa impilo yomntu iyahlangulwa xa ungumntu xa uyinkokheli uyazi ukuthi umntu ngumntu ngabantu. Ingakhathalisekanga indaba yokuthi basuka kuwapha amazwe ekugqibeleni ngabantu bafana nathi ngabantu begazi nenyama.
Kodwa ke uMantashe walile ukuthi imfa yabanye babotshekesha laba ibangelwe nguhulumende.
If you go and steal gold,
ungangena emgodini usiyantshontsha igolide, ngeke uthi kulo muntu olomlando nxa usufike wafela khona, umlando ngowakho lalo okuthumileyo.
Usenjalo uhlelo lokuhlengwa kwabotshekesha luqhubekela phambili. Selokhu luqalile izolo, kusiyajaya ihola lesihlanu ntambama namuhla bese kuhlengwe abaphilayo abaphose befike ikhulu 91 kwakhitshwa lezidumbu ezilula amathumi amane 43. Inhlelo zokuhlengwa bezilokhu ziqhubeka ngesikhathi sisiya emoyeni. Uhulumende uthi iningi labaphuma emgodini laba yizalwane zeZimbabwe lezeMozambique. Abahlengi bathi kuzathatha insuku ezilithumi ukuthi baphethe lolu hlelo Qede lapho bese uqala uhlelo lokudinga izihlobo zalabo abakhitshwe sebefile. Kumele Studio 7 eStilfontein kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Izikolo zivuliwe lamhla kulabantwana abaningi abanganelisanga ukufunda ngoba abazali babo bebengakabhatali imali yezifundo eyama school fees. Ababalisi abakhulumele Studio 7 bathi lokhu akumangalisi ngoba babuyiselwa emakhaya sikhathi sonke kuvulwa izikole. Baphinde bathi kukhanya ababalisi abaningi bahambile ezikolo kulandela ukwethusela kwabanye babo ukuba kabasoze benelisa ukuya ezikolo namhla ngenxa yeholo eliphansi. Iziphathamandla zikahulumente zithi baningi ababalisi labantwana abahambe ezikolo lamhla. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Neva Nyahunzwe okunhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe.
Ngingabuza from ama executives from ama various districts like ngikhulume lo mbaliso weBinga High, ngikhulume lo munye weJocholo and kathesi sewange government secondary school. Ababalisi babuyile laba abahlala esikolo and then abantwana ukukhanya high enough namhla kade is very 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 low. Like ama figures that ngiwanikwa la ma teachers they are very low. Kwamanye ama schools like iJocholo ukuthi akona abantwana befika kuphela ekuseni akona hambanini liyothatha ama school fees and then abaningi bangikhona abazange abaphenduke bekuthola kulabantwana abangu 20 or less from each and every class. Same applies le Binga. Ama form 1 they were supposed to have 2 classes but out of ama 2 classes wona lawo bekulama 18 girls kuphela kuma dormitories. Abaningi ababuyanga ukukhanya iproblem kuthiwa kona ngama school fees.
Yes, zwile njalo ke uhulumende sithi ababalisi bayanelisa ukuthi bafundise bangasuka esikolo bayifundisa abantwana ngekhaya. Bakhona abakwenzeka khonokho.
Abaningi kanye these days sebekuyenza kayi. Because imali ukanye igovernment okwakatesa avela nje abakhulumi ngama salary increments but abalisi abaningi vele bayahluleka ukuthumezela abantu ababo esikolo. So the only way ukuthi bona ba raise imali ukwenza ama extra lessons ezindlini. So abaningi vele bangazuza isikhathi sona leso abantwana abafuna ukwenza ama extra lessons. Abaningi vele sebenza ama extra lessons. Vele siyabazi abayenza ama extra lessons. Uyadlula sibili kulama bench bebenza ama studies awo endlini kambalisi.
Yes, ngathi kuyimalini ukuthi ufundise umntwana endaweni ezinjalo.
Ama individuals bayacharge ama $10 per student ngenyanga. So uyabona labantwana maybe around 20 or 30 somewhere there uyadependa la lama areas zangu kuna lapha endlala khona mina we find ukuthi umbalisi oyedwa angaba labantwana abafika for 10 kumbe 15 up to a maximum of 20.
Lowo ngumnumzana Neva Nyahunzwe omele iMatabeleland North kunhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esewange. IParliamente yeMelika lamhla iqale ukuvivinya abantu abakhethwe ngumnumzana Donald Trump ukuba ngabaphathi ntambo bakahulumende wakhe phambilini kokuqala kwakhe umsebenzi ngomvulo. Okhethwe ukuba umkhokheli wezomvikela umnumzana Pete Hegseth nguye oqale ukumiswa phambi kwedale lesenethi abebandla eliphikisayo lama-Democrats bembuzisisa phezu kwembiko yokuthi wake wahlukuluza owesifazana ngokocansi njalo watholakala edakiwe emsebenzini. Ukulandule lokho, ama-Democrats amthwalise nzima njalo phezu kwamazwi akhe awokuthi amabutho awesifazana kumelanga aye empini. Kodwa abebandla likamnumzana Trump lama-Republicans bamncomile besithi ungumholi olohlonzi omele apasiswe lidale le-Senate. Ukuhlolisiswa kwakhe kusaqhubeka. Abanye abakhethwe ngumnumzana Trump abazabuzisiswa lidale elifanayo bagoqela umnumzana Doug Collins okhethwe ukuba ngumholi wogatsha lwabalwa impi olwe-Veterans Affairs lomnumzana Marco Rubio yena oza kuba nginobhala obona ngobudlelwano bemelika namanye amazwe. Sixoxe lohlaziya izombusazwe umnumzana Mthulisi Mathuthu ngalolu daba.
Okumele kuqale kubhekisiswe kahle ukuthi iSenate iphethwe ngobani. Sizabona nje ukuthi ama-Republican azivambelala lokhana singadiswe. Kuyavela ukuthi bakhona sila abazimiseleyo ukuthi uyexect anqobe. bayafunga abanye sibukuthi hayi we'll make sure sibukuthi uza crossa ilaye. So mbona sengathi kuzaba nzima kuzoba lokulo okuthile kodwa ekugcineni uzonqoba. Ngoba uTrump nangokwakhe ngeva ehlale iminyaka emine engekho. Ngaleso sikhathi bengahlala ngaphansi. Ubesenza lokho esingathi uplotter ngesilungu ukuthi bezimelele lezo zinto ukuthi zizokwenzakala. Ngakho kuTrump lapha acathula khona kulunga abantu abangelanhloni njengoba la engelanhloni. Akusiyo into emhluphayo yena ukuthi uHexet ngumuntu owaziwa ngokudakwa, owaziwa ngokukhuluma amagama ababi ngabesifazane nje nangabanye abantu. Ngakho-ke umbona sengathi ubevele ekumelele ukuthi kuzaba khona abazafuna ukwala ngoba bazafuna ukumphikisa. Kodwa umbona ngani bazimisele kulokho. Umbona ngani hayi uzaphumelela.
Uhulumende kaTrump umbona eminjani, eqhuba njani nxa siqathanisa lalo oke waba khona eze ebe ngumongameli eminyakeni esanda kwedlula?
Ziningi izinto angaso zazenze njengalokhu abekwenze kuqalene. Ngoba uTrump nangokwakhe uthe ngene embusweni bengalokhana singathi novice. Engani akazi ukuthi uhulumende usebenza kanjani. Nabantu akade sebenza labo ekuqaleni bekungabantu abathole nje bekhona ku-establishment ye-America. Abanye bangikhona njengathi kuba khona kwenza ukuthi angaze enelisa ukuthi afuqe phambili izifiso zakhe ngendlela afukade. Sokwamanje ufundile isifundo njengoba ngengathi ukuqaleni. Uhaya labana abantu abangathi singama-loyalists. Abantu aziyo ukuthi bayamfuna ukuthi abe phakathi laye, aziyo ukuthi bayamsekela laye abathembileyo. Sibona nje ngama-appointments akhe lalo ke owaletha ekuqaleni ukuthi ukhetha abantu aziyo ukuthi bayamsekela, abangelakho ukuthi bangambhoda ngamuva benze okunye okuthile.
Lo ngumnumzana Mthulisi Mathuthu ohlaziya ezombusazwe ezimele ubexoxa noNtungameli Nkomo Studio 7 eseBhilithane. Besikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Raila Odinga wethekelela amazwe achiyene yokuzekazi left Africa goqela eleZimbabwe edinga usekelo lokuba umkhokheli we-African Union Commission. Lamuhla wethekelele eZimbabwe lapho axoxe ngodaba lolu lomongameli Emmerson Mnangagwa. Umnumzana Odinga isiphathamandla sebandla eliphikisayo eKenya. Abezindaba abeReuters babika ukuba kulomoya omkhulu lamuhla eCalifornia khonapha eMelika olakho ukwenza kuvuthe ngamandla umlilo osubulele abantu phose abangamachumi amabili njalo wabhidliza izakhiwo eziningi. ELeMozambique lithi kulungiselelwa ukugcotshwa kukamnumzana Daniel Chapo webandla leFrelimo kusasa okuthiwa wanqoba kukhetho olwaqhutshwa ngomfumfu nyakenye. Kuzaqhutshwa umkhosi lo ngesikhathi kusanda ukubulawa abantu abayisithupha abatshengisele izolo emgwaqweni bekhonona ngempumela yokhetho esolwa ngelibandla eliphikisayo ngowebandla eliphikisayo umnumzana Venancio Mondlane othi iFrelimo yaxelibezela. Inhlanganiso ye-Decide Electoral Platform ithi sokwabulawa abantu abedlula amakhulu amathathu selokhe kwethulwa impumela yokhetho lolu. Umnumzana Mondlane owabaleka kwele Mozambique wabuyela ekhaya ngeviki ephelileyo elokhe ekhonona ngempumela yokhetho. Mhlaka 5 kuyonale inyanga, umanyano we-SADC wazisa ukuthi uzathumela iqula elizaphathisa kunkulumo zokukhumisana umlotha eMozambique. Kodwa ingcwethi zithi ukuvumela ukugcotshwa kukamnumzana Chapo iqula leli lingakaqali inkulumo lezi kumnika amandla awedlula akamnumzana Mondlane kwezombusazwe. Kusenjalo umphathintambo wezomvikela eZimbabwe unkosikazi Opha Muchinguri Kashiri usefikile kwele Mozambique ukuyathakazelela ukugcotshwa kukamnumzana Chapo emele umongameli Emmerson Mnangagwa okukhefu. ukuhlaziya lolu daba. UThabo Kancube weStudio 7 uxoxa lengcwethi yezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Inkinga yokuthi kuyahambelana nemicabango lengqondo evele isebenza kusade ukuthi gabala sifiso sokulungisisa uDlakela. Ukuthi bona sebezithembisile nje ukuthi kuza kuba le mpi ba labantu abaphikisayo bavele bathi bona basoze bayekele ukungabanqoda. Ngibona ngathi mina sokuphambanisekile lapho ngaye bahleli phansi labantu abaxabanayo baqala balungisa oqala kungakakhulunywa. Okokugcotshwa yikho ngibona ngathi uDlakela uzakeeambili.
I-SADCI yayithe ithumele abantu ukuthi bayiphathise ukuthi kukhulumiswane umlotha. Kwakukhangelelwe ukuthi laba bantu babele impendulo mhlaka 15 okokusasa. Le ubona ngathi kuyini okwenzakele lapha njengoba bengakabonakali abakhokheli be-SADCI besiyazama ukuthi babambanise abantu. Sesizwa ukuthi i-panel of elders izakuya eMozambique ngemva kokuhlaliswa kukaChapo. Akusoze kuphazamise na ukukhulumisana nxa omunye esehlalisiwe.
Kuyaphambanisa kakhulu ngoba lapha bafuna ukwenza singathi khona i-template i-style yana abayisebenzisa eZimbabwe ukuthi umgabe waqala wagcotshwa basebebizela i-GNU. Yikho bafuna ukusebenzisa i-template yakhona ngoba kungasebenzi. Akusoze kuguqule ulaka kumbuDlakela ukhona vele sokubhamalisekile lapha befundi naye baqale bakhulumisana baba bantu bakhulumisana umlotha kodwa okwakhathesi ngibona ngathi ukuqala bagcobe uChapo ikwenzela ukuthi bamnike esingathi ngesikhiwa i-competitive advantage ukwenzela ukuthi abe ku-position of strength kodwa ungasebe zezimbabwe eMozambique asoze zisebenzisa uZulu vele uhle wathinga kathesi
uZulu engaba lamandla okumisa ukugcotshwa kukaMnumzana Chapo na kusasa.
UZulu kafuze abe lamandla ngoba anti bayebona bayesebenzisa imibhobho. UZulu kasuze aphumelele ukuthi ayevalela ukugcotshwa komongameli kodwa nje uDlakela labe lokhu esenzakala ngoba ngibona ngathi mina uzakwenzekela ukuthi yena umondlamela uzawuthi nami sengigcotshwa ngapha ngabantu bami yikho sebezathumizela amasisa khona. Ngibona ngathi kusasa emfowethi kuza kuba lokufa lokuphilizeka lokuchitheka kwegazi.
Lo Mnumzana Rejoice Ngwenya olandela izombusazo enjalo ekhokhela inhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions ubexoxa isecingweni loThabo Kancube weStudio 7 eseHarare. Osakhulayo oleminyaka engamachumi amathathu yokuzalwa uchayelwa ihlombe ngabaningi ngenxa yekilinika owayisungula ngomnyaka ka-2018 eHarare eyokusiza abesilisa kwezempilakahle njalo uthi kuningi okungenziwa ngabasakhulayo ukuze labo bephathise ezigabeni zabo. Kubika uTobias Mutsingwa.
UBen Germain Ncube wasungula ikilinika yakhe ebizwa ngokuthi yi-Men's Health Clinic efuna ukunceda abesilisa. Ukhulume leStudio 7 ngohambo lolu.
Ngingaqali lo msebenzi engiyenzayo ngahamba esikolo uthi ngibe ligqwetha. However, ngithe sengiqedile esikolo inhliziyo yami yayifisa ukuthi ngibe ngincedisa abantu ngendlela etshiyeneyo. Lokho yikho okwalethayo ingqondo eyokuvula isibhedlela samadoda.
Kodwa uNcube uthi kwakungalula ukuthi iphupho lakhe lokunceda abesilisa ngezempilakahle lifezeke.
Okokuqala bengingela lwazi olukwanileyo, bengingazwisisi sibili ukuthi ngizawuhambisa njani ukuthi siphutshe. Okwesibili, izimali lezinye izinto ezazifunakalayo bengingelazo.
Ikilinika kaNcube eseHarare inceda amadoda labafana endabeni zonke ezimayelana lempilakahle yabo egoqela eyemzimbeni leyengqondo. Uthi okuqakathekileyo ngekilinika le yikuthi akubandlululwa muntu njalo abesilisa bayakhululeka ukukhuluma ngendubo zabo zonke kungela kuthonisiswa. Omunye osakhulayo ohlala eBelgravia eHarare ongathandanga ukuthi ibizo lakhe laziswe uthi wancedakala okwamagama eMen's Health Clinic.
In 2003, I discovered that I had STI, but in our general clinics, the hospitals were khona kusesimeni engangikuso bayawuhleka kumbe bayawuthethisa yikho ngayanga khona.
UNkosikazi Mavela Smoyo yena ocubungula indaba zezigaba ezimele uthi inyathelo elathathwa nguNcube liyancomeka.
Abantwana abasakhulayo abacabangi ukwenza okwenziwa nguBhengu lokho. Ngokumemetheka kwezidakamizwa these days, it's heartwarming ukubona abanye ontanga beqinisela ukunceda uZulu.
UNcube uxwayise abanye abasakhulayo ukuthi bengayekeli ukugijimisa amaphupho abo.
Ungathola into oyithandayo uba le passion, and the passion le iyakunceda ukuthi ubuloke uzame uyaphambili. Njalo ke mawusitholile leyo nto oyithandayo, dinga abantu abangama ngawe. Ingaba imuli yakho and support ibuya ngendlela ezijiniyo. Lezi zinto zinganceda kakhulu abasakhulayo.
Abesilisa abedlula inkulungwane sebancedakala eMen's Health Clinic, njalo kukhangelelwe ukuba inani lamadoda elidinga uncedo ikakhulu kwabasakhulayo lizaqansa ngenxa yomnotho welizwe ongamanga kuhle, okuyikho ingcwethi kwezempilakahle ezithi kubangela izifo ezichiyeneyo. UNcube wayekuhlelo lweMandela Washington Fellowship for Young African Leaders, njalo usekhethwe ukuba angene kuhlelo lweJuke Emerging Leaders Institute. Nyimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Inkampani elima njalo ihiqize ishukela eTriangle Limited lamhla imemezele ukuthi simisa umsebenzi izisebenzi zayo kusukela ngenyanga ezayo kusiya kweka August ngoba ingasatholi inzuzo. Embikweni ewethule lamhla inkampani le ithi selokhe uhulumende wasusa umthelo we-VAT yeshukela, layo ayisenelisi ukuthi iwuthole kumpahla ezisebenzisayo ukwenza lelo ichukela. I-Triangle Limited, yona elugatsha lwenkampani ye-Tongia Toilet, ithi phezu kwalokho ichukela labo lincintisana lalelo elichiphileyo elingena elizweni lingabhatalelwanga i-VAT, okubangela ukuthi kube nzima ukuthengisa elabo. Inkampani le ithi zisebenzi lezi okungaqanjwanga inani lazo, njalo ezise-Triangle le-Hippo Valley zizamiswa umsebenzi ngamahlandla amathathu, elakuqala ngenyanga ezayo ekaNhlolanja, elesibili ngoNkwenkwezi, elokugcina ngoNcwabakazi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele loMnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi e-ZCTU esigabeni sentshonalanga yelizwe.
Isigaba sithi ukuthi abantu asebesemsebenzini abaqhathiweyo ngamakhampani okuthiwa informal employment eZimbabwe la sebengaphansi kwe-10%. Kubuhlungu kakhulu ngaso sendaba ye-Triangle. Akucaci futhi ukuthi ba-retrenchwa, kukhulunyiswa nokwafikiswa nangathi into yokuqala le esifuna ukuthidingisisa. Njalo futhi ungananzela uma sikhuluma ikhampani njenge-Triangle, uyabona futhi ukuthi lezi zisebenzi ezinye zihlala khonapho ekhampanini. Izisebenzi bathola zibe le minyaka eminingi zihlala ekhampanini. Kade esinqaba sebethe bamiswa umsebenzi, sibona uhlupho lokuthi baphuma bengakwazi bayaqonda. Sananzela abanye ngeyabalazisa, abanye phosele miza abalayo, so baphuma besiyanga. Basi kusekunazelayo ukuthi phela nxa kungabhalanga babhata i-VAT leyo wathiwa uhulumende wayimisayo ukuthi ingabhatalwa, besikhanyela ukuthi lokho kube yindlela ekuncedisa amakhampani ukuthi ngaleyo ndlela babe nemali abangayisebenzisa ukuthi bancedise izisebenzi. Ngalesi sikhathi esiphila kiso impilo inzima kanje, akuvumi umuntu hambe kongilahlekelwa umsebenzi kalula. Kufanele masinya kungenele ingatsha zonke, amanyunyeni angenele, uhulumende angenele.
Ungathini ngekusasa yezisebenzi sesikhangela ukuthi kule mbiko yokuthi akhona njalo amanye amankampani angavala ngenxa yokuba lukhuni komnotho welizwe?
Okutshengisa ukuthi umnotho welizwe wethu awumanga kuhle, ususenza ukuthi amakhampani phose adonse nzima. Amakhampani lawa lo mkhuhlane omubi singazi bekho leso sigaba, bona ngathi abantu abalula ukuthi bafuqele kuseleni izisebenzi ngokusihlupha khonoko. Uzabona abanye okunye bazaqhubeka bekwenza bebhada indleko zakhona, kodwa sebefuqela izisebenzi eceleni. And siyathi xa bezifuqela eceleni bathi lezi sebenzi yenga zithenise phakethi yabakhuluma ngayo ayisiyo mali. Sikhuluma kanje unyaka uyaqalisa, izikolo ziyavulwa, abanye ngabaqalisa izikolo ezintsha, abanye ngabaqeda form four ngabantu okanye baya ema-university. So kuthiwa abantwana, so kuletha le ngxabano nje okungasusani kufemili, ngoba ngabo okulanjwa khona kuba nohlupho. So ke sibona ngathi kufanele kuqiniswe sibe nale ndaba ye-Tripartite Negotiating Forum engenisa uhulumende, ibuye ingenise izisebenzi, ibuye ingenise abaqashi. Njalo lohlupho esazilikhuluma yileyo ukuthi engxenye okunye okungathi kuyasiphazamisa yikhona ukuthi amakhampani athenga impahla kuthiwa i-raw material, bathenga ngemali yangaphandle eMelika. Ngase bethengisa njalo umthetho ukuthi abathengise ngemali yalaphi esithina i-RTGS. Khona kona sibona ngathi ngokunye phose okwenza amakhampani agcine ingxenye engathi anyamba inhliziyo, egcine engasafuni ukuqhubeka. So ingxenye kuhle ukuthi uhulumende angenele lawo ngase beyithengisa kube njengalokho. And okhona kunxa ukhipha izisebenzi ungezela abantu abadibekileyo, ungezela abothotho ezitaratini, kuzabe uyafuna ukusibhonde ngalo usiphathise nzima. So kule ezikliwe ezinenge ezenza ngathi aziphathe abantu kuhle, sezifuna ukusesha abantu ngenxa yendlala.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi ezCTU esigabeni sangentshonalanga yelizwe, wabexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Sanibonani balaleli beStudio 7, sanibonani sebenze Studio 7. Bakithi siyakhala kwezindawo abantu bathi uhulumende president eza kuhlumela kuyele ahlala iminyaka enjani njani, kodwa thina uhlupho lwethu njengabalimi asithi president usithwalise nzima ngoba akula muntu ongasebenza umnyaka uye kuphela engaphiwanga even i-5 rand. Kanti umuntu luyabe sidlani khonapho ngingayisebenzi. Sifaka amabele last year ingoluyo lakhathi sasikabhadala kusasa izikolo ziyavula, abantwana ziyabathengela ngani amabhuku ngoba thina singabalimi sihlala emasimini. Ayikho enye into esiyenzayo, sithengisa imbuzi kokuphela every year ngoba since upresident nangakuwaqala ukungena esikhundleni akubhadala kwethu kunzima. Kumgabe sasingazake sidlale ikhisimusi singabhadalwanga badala. Sasithi sidlala ikhisimusi sasibhadalwa futhi ngemali ayingamananda. Sasidlala ikhisimusi imali yethu sidlala, kodwa khathesi sidlala ikhisimusi abantu bethu bengadlanga. Njalo abantu abaningi bagcina abantwana bazintanda nabantu bethu basiyela abantwana. Nxa umntana akhe lo ngingasami sesikolo kodwa sithi ngingumlimi ngabe ngileqiniso.
Fanani balandeli beStudio 7, hayi sina siyaphila. Siyaphila mbona nje lapho uThabo ngomphakade yeplazini kapresident uMnangagwa ethi khona funa aqhubeke esembusweni. UThabo vele lo muntu yizani. Yizani uThabo, abantu besiNdebeleni bayasiyangisa kakhulu ukuthi yibo abathutha izinto. I-CCC yayizwinile kuhle amasithi emaningi. UThabo wangenela wachitha ngoba sedisiwe. UThabo kathesi usevoce wavoca i-CCC seyiqedile. Sekusemgcekeni ukuthi vele nangwezani. UThabo ngwezani, ngwezani uThabo lo. Kodwa ingqondo yakhe iyimbi ngoba abantu beZimbabwe bakhwele nzima.
Uli kaStudio 7 njani? Sifisa nomnyaka omutsha sonke. Hayi, ilizwe leZimbabwe kunzima bantu. Indaba yamazi le mina vele ngokuyizwa kwami vele ngizizwela nje ulimi lwepolitics kuphela ikwenye into. Siyazi ukuthi nje ungabona iZimbabwe sukulokusajesta ukuthi hayi lokho kujwayelekileyo akumiyo kuqala uhlelo olutsha. Ukhona omunye osefuna ukudla khonaphana. Yabona indaba yokuthi i-council iyekele upha abantu amanzi sukufuna ukubuya abanye abantu abavela kwezindawo. Hayi, ngamazwi abuhlungu anzima. Abonisa ukumnyama kuphela phambili. Mhlawumbe uJoseph Juma labogawule yiyo kuphela abazayo abazoza bekhululekile bekholisa kule nto ekhulunywayo. Kodwa ngiyazi umphakathi uzawubuhlungu kakhulu. Ukhona vele usifuna ukuthi aze ngaphana angenise isihlobo sakhe ngoba ungeniswe abanye abantu abazabe bezokudla izimali kuphela. Singakhangela indawo egodini kobulawa kwathiwa khona hayi namba abantu bazolungisa igodini yabulawa le ndawo kuze lamhlanje kukhulunywa ngayo. Isibhedlela sikankomo kakhulunywa ngakho. Umgwaqo wenkaya kuningi kwakhulunywa sokuthole ukuthi zwi.
Labo ke ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Kulivetho kulamhlali khumbule kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sixoxa vulwa kwezikolo luyalandela ke lolu hlelo. Hayi ke isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.